Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 Zibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zethule imbiko yokusola ukuchaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezana u-PF eMurewa North. Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited iqhubeke isebenza lenkampani ye-ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awe-solar eGwanda. Izikolo zivuliwe namhlanje kwele-South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama-permit e-ZEP abalabantwana abafunda kwele-South Africa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela e-Law Society of Zimbabwe, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, kanye le-Women and Law in Southern Africa, sezisole kakhulu ukuchaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF eMurewa North. Umbiko owethulwe izinhlanganiso lezi zithi amapholisa kumele abophe bonke abaphatheka kudlakela lolu njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo kumele ichumayele ivangeli lokuthula phambilini kokhetho. Zithi njalo amakomishini kahulumende afana leZimbabwe Human Rights Commission, iNational Peace and Reconciliation Commission, leZimbabwe Gender Commission kumele asebenze lamapholisa ukuze babotshwe bonke ababonakala kuvideo enkundleni yokuxhumana bebhaxabula okhulu labogogo abe-CCC. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo wazise ukuthi sebebophe umsolwa oyedwa phezu kodlakela lolu, uMnumzana Neva Chimutashu, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha lasikhombisa 67. Ibandla leZANU-PF lona liyakulandula ukuthi ngamalunga alo achaye abe-CCC. Ukuhlaziya lolu daba, uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Khuda Hove.
Esikubone eMurewa North ngamalanga lawo adlulileyo kufana lesikubona izikhathi zonke uma sesilanda ukhetho njengelizwe. Okudanisa yilokhu ukuthi ukhetho lweZimbabwe solwaziwa luhamba lodlame, and nyakanye into esiyibona yenzakala kathesi iyafana. Sibona amapholisa okumele kube yiwo angakhethi uhlangothi lwepolitiki, angakhethi ukusupporta iparty, kuyiwo asebenzelana kumbe ayenza engani asebenzelana lohulumende leqembu leZANU-PF. Ngoba kathesi siyabona ukuthi yibo kumele bephendle ukuthi kwenzakalani, kodwa akuyenzakali. Okwesibili, sibona abantu bengayenzi kahle bona bepolitiki ngoba kuyibo abamele bekhulume ukuthi bengangeni ezintweni zodlame. Kodwa sibona amapolitiki ethule, sibona ama-managers ethule okutshengisa ukuthi kungani bayavumelana lokwenzakalayo. Ngakho-ke ukuthi size sibone sibili utshintsho ngezikhathi zokhetho eZimbabwe, kudingeka ukuthi abathungameli bamaqembu ayehlukeneyo bebonakale bengenela, bebonakale bekhuza, bebonakale bekhuthaza ukuthi ukhetho lwenzeke ngendlela engeladlame.
Yena ubaba uMnangagwa siyake simuzwe esola udlame esithi abantu kumele bakhankase ngokuthula, baziphathe ngokuthula. Kodwa siyabona udlakela luyaphambili. singathi kalalelwa umnangagwa kumbe kukhona okunye okwenzakalayo.
Kungabe kungamazwi nje awakhulumayo ukuze kubonakale ngathi uyenza imizamo, kodwa iqiniso ukuthi uma sefuna sibili ukuthi abantu bajebengezi ubuhlami, ngathi yambona lapho abayenze khona udlame, ethatha izinyathelo ezibambekayo, ethatha ama-measures abambekayo ukuthi awajezise abantu abangcolisa ilizwi leqembu lepolitiki yakhe. Kodwa kuphelela ekukhulumeni nje. Njalo yena lo mnangagwa ochoyo ngelinye ilanga kumbe kwamanye amarali kumbe imbuthano uzathi ungabilwa dlame, kwamanye amarali alandelayo ekhulume ukuthi uma bengafuna ukulalela iZANU-PF kasibarahasheni kumbe sibakhahlele beze bebone indlela izinto ngendlela yethu. So amazwi akhona ngesikhiwa singathi awakho genuine kumbe awalakugqotho.
Umnumzana Khuda hove ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe laye ekwelebhilithane. Umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited kanye lomqondisi wayo uWicknell Chivayo baqhubeke besebenza le nkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awesolar eGwanda. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba weHigh Court oseHarare uphe isinqumo sokuba ukulwisana kwamankampani lawa womabili okwaqala ngomfufu 2015 kulungisiswe. Isivumelwano phakathi kwamankampani lawa sasingese ukuba kufakwe amagesi ohlobo lwesola afika 1000 megawatts endaweni yeGwanda lapho inkampani ye-Intratrack yathola imvumo yokwenza lomsebenzi. Inkampani le yathola lomsebenzi loba nje wakula mankampani ayis 2-6 kule nkampani yayiza kwenza lomsebenzi ngemali yezigidi ezingamachumi alichumi lasikhombisa $173 million. Kusinqumo esiphiwe ngumahluli uSiyabonga Paul Msitu usole inkampani yeZPC ngokuphazamisa inkampani ye-Intratrack esithi ukuphiwa kwayo umsebenzi wenziwa ngokusemthethweni. Ingcitshi kwezomnotho esebenza ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Liberty Mlilo uthi lokhu kuveza ukuba amankampani aphansi kwahulumende ehluleka ukuba nezivumelwano eziqinileyo namankampani enza umsebenzi.
Zesa kunabantu abakwaziyo umsebenzi wayo ngoba i-contract yathiwa uChivayo kwamele iqale ikhangelwe ihlolisiswe, layo uChivayo wangikhona akhangele ukuthi umsebenzi wakhona awumele awuyenze uyawukwanisa na. So mbona ngani ngokuya kwezikhathi emalangeni azayo kumele kuqale ukukhangelisiswe ukuthi umuntu ophiwa i-contract yangikhona yawazi imisebenzi awumele awuyenze njalo ule capacity yokuyenza imisebenzi wakhona.
Lokhu kusekelela igqwetha umnumzana Peterson Dube yena othi kumele kube le ndlela ezibikwa nguhulumende ukuvikela amankampani ekuqilweni ngamanye amankampani.
Iphalamende eyiyo elingisa imithetho yethu elizwe lethu besicela ukuthi ilungise imithetho ezabe iqinile eyenza ukuthi umuntu onjengoChivayo so engatholakali engumuntu okwanisa ukuphonga uphunyuka nje ngendaba leyo ngenxa yomthetho. Kodwa wonke umuntu singathi esemjajile zethe umuntu lo wajonja, kodwa sokuphuma ekhotho ukuthi umuntu lo kajontshanga. Waba nesivumelwana yena lenkampani yamagesi okuba owakathesi kwanisa ukuthi esuwe inkampani yamagesi.
Isakamuzi seGwanda umnumzana Melisizondo uthi uthemba umsebenzi uzaqhubeka ukuze idolobho lelizwe lithole amandla kagetsi.
Ibuhlungu iyathokozisa, isusa ubuhlungu, iyakhalisa, abanye abakhalisa, abanye abathokozisa. Why ngisitsho njalo? Undoda sethole 22 million abanye bakhe bayathaba, kuthi thina-ke umphakathi uZulu wonke nje sidanile ngenxa yokuthi leyo solar project vele isithethe isikhathi eside ukuze iphumelele. I-court case la it took long ukuthi i-finalize this case. Okunye futhi engathi kube yinkinga, okuyinkinga yokuthi asikabi nama-T's and C's ukuthi kathi indaba le isebenza njani.
Kusivumelwano se-ZPC le-Intratrack uChivayo waphiwa izigidi ezinhlanu zamadola, kodwa akulamsebenzi owenziwayo okwagcina usenza ukuba i-ZPC imise isivumelwano lesi i-intratrack icele umthethwandaba ukuba kumiswe ifuna ukuqhubeka ngomsebenzi lo ngoba isivumelwano semthethweni lali nkampani i-ZPC ibe ingavumelani lalokho isithi uChivayo kazange alandele iziqondiso zesivumelwano lesi amagqwetha akade mela i-intratrack u-advocate Louis Uriri lo-advocate Tawona Nyamkura ukuthi i-ZPC ibe imele u-advocate Daniel Tirada. Kolunye udaba ummeli wezengeza West edayele ephalamende umnumzana Job Scala ubesathethwa ndaba namhlanje eze ukuzothonisiswa icala alethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende esebenza lo mmeli weshitungiza North umnumzana Godfrey Sithole. Abathushisi batshele umthethwandaba ukuba kabakalungeli ukuba athonisiswe. Igqwetha lakhe uJeremiah Bhamu uchase ngalolu daba.
The trial against Honorable Job Scala was postponed again.
Udaba lokuthoniswa kukaSikhala lumisiwe njalo. Lolu ludaba lapho amiswa lweSithole uhulumende ubelokhu engakatholi abafakazi bakhe.
USikhala wetheswa njalo elinye icala lokuthukezela udlakela kwezombusazwe enyathini kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele Citizens Coalition for Change uselenyaka ezisikhombisa esejele elokhu efalelwa imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebase ukuze athonisiswe esuka ngekhaya esebikwa esezegula ngomkhuhlane ocathangelwa ukuba imvukuzane. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare ngimnondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela abongi eZimbabwe Nurses Association isola uhulumende ngokwethula umthetho onqabela abezempilakahle ukuthi bakhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Isithi lokhu kuzabangela ukuthi odokotela labongi bachiye umsebenzi ngokunengi baye kwamanye amazwe. Abazatholakala belecala lokwephula umthetho weHealth Services Amendment Bill Law balakho ukugwetshwa ukupika kwenyanga eziyisithupha. Umthetho lo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Wenza kube licala ukutshotshozela ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo umnumzana Anthony Majongosi.
Sibona i-government isifakele umthetho lo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba istrike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi nendawo yokuthi vele akusincede nendawo yokuthi i-government iyawazi kathesi ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka, so izosimelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu omongi okumbe ama-youth okazi achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayesenza ngale le ndaba yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi vele asikwanise ukuthi sizilandele le ndaba yomthetho lo. Umthetho lo uyasibamba ukuthi siyenze okunye sikhulume sibilele i-government.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha, lani lizizwe likhululekile lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilanzo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government yafanele ukuthi ibuye kithi isikhulume, sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani, sikubekele phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza, kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiwe emsebenzini bahambe phandle ku-right phandle ngale, because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe, kodwa athole futhi aphinde athole umholo imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.
Umnumzana Anthony Majongosi ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ZEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Abogatsha lwezemfundo bona bathi abantwana basoke baxotshwe ezikolweni ngesikhathi abazali babo abalama permit ZEP sebexotshwa kwele South Africa ekupheleni kukaNhlangula. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazali beZimbabwe sebesalelwe izinyanga ezisithupha ukuthi babophe imithaqana yabo baphindele ekhaya ngemva kweminyaka eminingi bephila kwele South Africa. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kubo ngokuthi bazokwenzani ngabantu babo abafunda kwele South Africa. Kodwa kumsekelo umqondisi wokatha lwezemfundo umnumzana Terence Khala uthi asikho isizathu sokuthi abazali bakhathazeke ngemfundo yabantu babo.
Basic Education Schools Act does indicate that all children between the ages of 7 and 15.
Umthetho wezemfundo kwele South Africa uthi bonke abantwana abaphila phakathi kwemingcele yeSouth Africa abaleminyaka kusukela kweyisikhombisa kusiya kwelitshumi lanhlanu balelungelo eligcweleyo lokuba sesikolo kungakhathalekile loba balamaphepha loba hatshi.
Documentation or not. So the important fact to put out there is that the department welcomes all learners whether they have documentation or not.
Kodwa abazali beZimbabwe bathi le nkulumo ayibaphi themba ngitsho lakancane. Iningi abalabantwana baseprimary bathi kukuza kwenze njani ukuthi laba bantwana basale bodwa befunda umzali esebhendiselwa ekhaya. Abanye ke laba abalabantwana ababhala ugrade 12 lonyaka abesabela ukuthi nxa sebephindela ekhaya ngoNhlangula kuzafuze babuyele labantu ababo sekusele inyanga ezisithupha kuphela ukuthi babhale umhloliso wabo okugcina. Umzali weZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi okunzima ukuthi loba ekhona kubazali laba ongaba lecebo lokugcinisa umntanakhe la eSouth Africa uzabe sephelelwe umsebenzi engasela mali yokubhatalela abantwana abasele muva imithelo yezindlu lemali yokudla.
Ngoba ischool fees zibhadalwa ngabazali bazolaba abasebenza abayabe sebephelelwe umsebenzi lapha. So engibona ukuthi at least mayengayenza umhawu ukuthi labazali babo avuselele izincwadi basebenze lapha ukuze le ngane lazo zihlale zikhulekile ngoba kunzima ingane ukuthi ihlale ingelamzali kuthi umzali useZimbabwe yona ingane ibe kwenye ilizwe njengalapha eSouth Africa.
Omunye njalo umzali weZimbabwe umnumzana Dumiso Gama uthi kuyadanisa ukuthi iSouth Africa ithethe inyathelo lokuxotsha abeZimbabwe laba ingazihluphanga ngokuhluza ukuthi kambe okwabasusa ekhaya sekulungile na.
Sinenkinga ANC government, sinenkinga enkulu ekhaya. Siyahlukunyezwa, siyabulawa, senziwa yonke into. Akululanga uhulumeni weSouth Africa ukubona umntwana wentombazana esiyawela ungulukudela engena phakathi kwamakrokodile. Lokho kukhomba ukuthi kunenkinga. Okumele ukuthi lina as a government nizame ukuthi nisisize, nisikhiphe kulolu dako lubishayo. Siyahlupheka ANC government, siyahlupheka president, siyahlupheka kini lonke.
Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ayizange iphumelele. Ngaphambilini lintatheli iyazama ukubuzisisa ngalolu daba kosaphethe isikhundla somsekeli kamqondisi walolu gatsha obona ngezokungenwa kwabantu elizweni umnumzana Yusuf Simons. Kodwa ke wala esithi zonke indaba eziphathelene lama-ZEP kusaphikiswana ngazo emthethwandaba ngakho ukuphawula ngazo kuyabe kukwephula umthetho. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso Helen Suzman Foundation unkosikazi Nicole Fritz yena uthi lezi ngezinye zezizathu ezenza baphikisane lalenyathelo emthethwandaba ngoba ukuxotshwa kwabalama permits la bengaphiwanga ithuba lokuphawula kuzadala uhlupho olukhulu empilweni zabo.
That they have to consult widely.
Umthetho waleli lizwe awuvumi ukuthi kuthathwe isinqumo esikhulu kangaka ngempilo zabantu. Labo okuthathwa isinqumo ngabo bengazange babuzwe ukuthi leso sinqumo sizobaphatha njani.
As a result of any contemplated decision that government must make.
Kusenjalo umthetho ndaba kwele South Africa awukethuli ilanga lokulalela isicelo senhlanganiso iHelen Suzman Foundation ephikisana lokwesulwa kwama-permit e-ZEP isithi uhulumende wakwenza ngendlela ephula amalungelo alabo abanama-permit la. Melesube 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngihuthuso Khumalo.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Melika umnumzana Joseph Biden, owele Canada umnumzana Justin Trudeau, lowele Mexico umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador baqhube umhlangano ngolwesibili edolobheni le Mexico City. Bathi lumhlangano oqhutshwe okwamalanga amabili usuphathise uqinisa ubudlelwano bamazwe abo. Izulu elilolaka elehlele isabelo seCalifornia kwele Melika lifikise amasentimitha angamachumi amane lanhlanu, 45 centimeters ezulu entabeni zeSouthern California, njalo kwakhithika isithwathwa isnow esigqibele indawo yokuvakatshela ethiwa yiNevada Ski Resorts ngemitha lengxenye yesithwathwa esikhithikileyo. Kwele Tunisia, ngemva kweminyaka emithathu izulu lingani, indawo yokugcinela amanzi elizweni sezomile. Lokhu sokuphambanisa lezivuno zakuleli, njalo sokubangele ukuthi uhulumende akhuphule intengo yamanzi empompi. Iziphathamandla zithi kusukela kunyanga kaMpandula sekune izigidi ezilikhulu lechumi zama cubic meter, 110 million cubic meters kuphela ezulu, okuyisilinganiso esiyisihlanu ekhulwini, 5% sezulu elivame ukuna. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo lwethu olwe diaspora profile namuhla sixoxa lonkosazana Sikhulekile Amelia Boboza Sivanda, isizalwane sePlumtree eZimbabwe osehlala eWashington DC khonapha eMelika. Yena ke wakha isikolo seprimary emangweni wePlumtree eZansi eMandebeleni esithiwa yiBeacon Hill School ngemali eyaphuma esambeni sakhe.
Mina ngafika lana e-America ngo-2009. Ngafika ngasebenza lana, ngasebenza umsebenzi ehlukeneyo, ngenza i-nursing, then ngisebenze sometimes ema-leasing office, but kathesi mostly ngisebenza ngabantwana, ngenza i-teaching but ngisebenza abantwana private.
Ubusebenza kodwa usanelisa ukuthi wakhe isikolo? Ngizwa kuthiwa wakha inkalakatha yesikolo ekhaya eZimbabwe.
Yes, ngayakha isikolo ekhaya, but usiyakha kwami ngangisiyakha nje ngoba I believe ukuthi nje ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngincedise abantu, i-community yakithi, or kwakuyisifiso sami ukuthi ngiyakhe isikolo ngenxa nje uthando, nje uthanda ukuncedisa i-community. Ngayakha nje whatever khona okwengikwenzayo, ngikwenza ngemali yami ephuma ephoketini, ngincedisa ngeNkulunkulu.
Singaphi isikolo sona esiwasakhayo masibani?
Isikolo sisePlumtree emuva kwe-court laphana ma usuza ngomgwaqo lwana oya esibhedlela before ufike e-court.
So sisetown sibile Plumtree. Kuthiwa yini ibizwe laso, njalo ngobani abantwana abafunda khonapho? Ngabantwana abe-primary kumbe ngese-secondary?
Isikolo kuthiwa yi-Beacon Hill, yayi-Beacon Hill EDC Center, kathesi sokuyi-Beacon Hill Primary School. abantwana abafundayo ngama primary from ku ECDA up to grade 7 kodwa okwakathesi asikathathi o grade 7 inxa ukuthi sifuna ukuthi sibaqeqeqe thina sizigqeqeqele thina bethu siyafika ku grade 7 bebe beqeqeqekile sithi mase sikompita kumhloliswano we Zimsek abantu bethu besikolo sethu baphumile phambili
okwakwenza wacabanga ukuthi wenza umsebenzi inkalakatho yomsebenzi ongaka wena ukhatshana le plum tree kuyini
hayi akikho ngabe khatshana nge plum tree physically but emotionally I'm always a plum njengomntwana we plum tree inhliziyo yami iyahlala ise plum tree
zabuyela njalo futhi ine plum tree kumbe imelika vele sokungumuzi wakho lapha
hayi ikhaya mina likhaya ngizahlala ngiwasekhaya ngiwase Zimbabwe noma ngingabe ngu-America ngamaphepha kodwa hayi kithi kugida ngeke ngikulahle noma ngiyabe ngihlala lapha ngomsebenzi kodwa hayi kithi kugida now nothing is better than to be at home.
Ngizwa kuthiwa lapha eMelika uyalima uhlezi emhlabathini omkhulu yini kumbe isifiso nje sokuba ngumlimi ulima endaweni encane
ngiyalima eAmerica angilawo umhlabathi siyarenta umhlabathi i-public e-park ukasafika kuyi-park utshani nje then uya-aplya licele ku-government ngakhulumisana labanye izakhamizi abanikazi like ama-commission basebebhalela-ke i-park service i-park service yasesinikeza indawo yikho lapho esilima khona sagebhu qethu salahla sathenga loku kuthiwa ngamamotshi kuhlahla lezi abazigrindayo siyathenga sifaka zona siyadura siyabiza izimali eziningi but ngenxa yothando nje lokulima
lilimani
konke yonke into oyifunayo izithelo sakho sifunayo siyalima labanye ama-African countries sometimes abanye babathumela izinhlanyelo ulima nje noma yini oyifunayo mina ngilezinse ngilamakhabe ngilamakhomani amajodo amathanga labo spinachi labo onyoni labo galiki then sikoba lolude ledelele yonke into nje ofuna ukuyilima but mina-ke ngeshwa ngafaka idelele seliyala lokuphuma emasimini yonke umnyaka beyazimilela ngigcwala imsini yonke
unkosazana sikhulekile Amelia Boboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika esixoxelayo ngocingo ese-Washington DC khonapha eMelika umuyi obengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi usinikiwe Mpofu usechazwe njengomqali wesiziva emdlalweni lo kweleZimbabwe intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Mpofu ebesezwa ngegama lokusoma elithi Sneeze ubekwe namhla emathwineni eLake Stanley ngemva kokudlula emhlabeni mhla ziyisikhombisa kunyanga kaZibandlela ngesikhathi edlula emhlabeni ubengumqeqetshi weqembu leMountaineers aphinde njalo abengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi umdlali weqembu lesizwe uNomvelo Sibanda uthi udabuke kakhulu ngokwedlula emhlabeni kukampofu
bengumuntu one-energy bengumuntu othanda izinto zokujabula bengumuntu othola ehappy bengumuntu o-eda ivalue empilweni yakho
omunye njalo umdlali obeqeqetshwa ngumpofu uqembu lesizwe uNorin Chuma laye uthi inhliziyo yakhe iyopha ngokuthiwa ngumqeqetshi wabo isikhulumeli seqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uYvonne Mangunda uchaze umpofu njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe
sile ndaba ezehlukeneyo ngosinikiwe le ndlela athinte ngayo impilo zethu iningi ligxila ekutheni ube ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe kodwa ngakukhangela uqathanisa lo mdlalo wenguqu uzananzelela ukuba kwenze into emangalisayo ngoba ube ngowesifazana owokuqala ukuba umqeqeqeshi weqembu lesizwe
Mpofu bese leminyaka engamashumi amathathu lesikhombisa yokuzalwa njalo uthweni ungakabi yenyanga umkakhe uShepherd Makunura laye edlule emhlabeni uthi ingane ezimbili uFarrell kanye noTyris ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlame osoluvamile kwezembusazwe kwele Zimbabwe singakehlukani sendivalelisa ngoba isikhathi kasesekho sizadibana njalo kusasa igama ngugeyino gumede sayidi Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.